Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amavuko amthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 19 kuNtulikazi 2018 ngontungamile inkomo. Sitholakala khonapha emsakazweni la kuFacebook ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Endabeni zethu lamhlanje,
ukwephula lowo mthetho kusitshengisa ukuthi iveki kayizithathi ngokuqondileyo, kayizithathi ngokuqotho, kayiziboni iyinhlanganiso e-independent.
Amabandla aphikisayo asa iZimbabwe Electoral Commission amthethwandaba ephikisa indlela ehlele ngayo iphepha lokuvotela kukhetho lukamongameli esithi isekela uMnangagwa.
Ukubotshwa kuka Trevor Kudenga kube isifundo esizakwenza ukuthi labanye abakade becabanga noma kade besafisa ukuthi bayenze into efana lena leyana babekwazi ukuthi iZimbabwe ilizwe elilomthetho.
Isindlova sezano PF esibonakale kwenye ividiyo sihwatsha umbhobho emphakathini siwudubula mahlayana sibotshiwe samiswa enkantolo. Intathelizindaba elodumo umnumzana Mthuthuzi Mathuthu sesungule iwebsite entsha ezindaba etholakala kukheli ethi www.zimlife.com. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-People's Democratic Party selidonsele iZimbabwe Electoral Commission emthethwandaba lisethesa ikomishini le umlando wokuhlela iphepha lokuvotela kukhetho lukamongameli ngendlela esekela umongameli Emmerson Mnangagwa. Lanxa umthetho we-Electoral Act kusahluko 57 ukubeka sobala ukuthi i-ballot paper likamongameli kumele libe luluhlu olulodwa njalo amabizo abancintisayo kumele ahlelwe ngokulandelana kwawo ku-alphabet, iZEC yenze iphepha leli labambaxambili njalo yafaka uMnangagwa phezulu esandleni sokudla. Alubana likomishini ilandele umthetho, ibizo likaMnangagwa beliza kuba phansi. Ngokunjalo iPDP ithi iZEC yenze lokhu ngendlela yokuncedisa uMnangagwa ukuthi ibizo lakhe libonakale kalula ngabantu abavotayo. Abebandla leMthwakazi Republic Party labo manyano weMDC Alliance bona sebehambe emthethwandaba labo ukuyaphikisa indlela amapholisa avota ngayo kobulawayo ngeviki edlule. Amapholisa la abikwa ebanje ngamandla ukuthi avotele ibandla lezanu PF. Amabandla omathathu amelwa ngamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Nxa kuyikuthi umthetho uthi wona i-ballot paper kayilungiswe ngendlela thize, ukwephula lowo mthetho kusitshengisa ukuthi iZEC kayizithathi ngokuqondileyo, kayizithathi ngokuqotho, kayiziboni iyinhlanganiso e-independent ngingakubeka phecelezi ngesilungu. Kwenza abantu bonke bacine sebezibuza ukuthi kanti iZEC yona ngokwayo imele bani, ngoba ngokuqondileyo kumele ibe isenza izifiso lezilohiso zikazulu wonke okumele avote, ngoba evota ethembile ukuthi ivoti lakhe lenani lamavoti lizabekwa ngendlela eqondileyo. But ngendlela esokuyiyo yona, kungani iZEC ikhomishini emele uMnangagwa lezifiso lezilohiso zakhe? So ngokubona kwami ngivumelana lalabo abale problem leZEC. So yiyo indlela engiyikhangela ngayo linto.
Abebandla leMthwakazi labo manyano weMDC Alliance sebehambe enkantolo labo ukuyaphikisa indlela amapholisa eRosecamp kobulawayo avota ngayo. ubona bephumelela na
ngokuya e-court bangabe bengasoze bathole ukusuthiseka ngezifiso zabo langendlela umthethwandaba ongakhangela ngayo indaba yabo ye-Rose Camp lokuvotiswa kwamapholisa, kodwa aluba kuyindlela eqondileyo engakhangelwa ngayo, ngikubona kuyindlela enkulu eqakathekileyo, ngoba ngokuqondileyo indlela amapholisa avotiswe ngayo khona kodwa kunxele, ngoba naku phela sizithole sithola umuntu ongu Chief Executive Officer we Zimbabwe Electoral Commission ekhulume izinto ezimangalisayo, ethi yena okwenzakalayo kakwazi okwenzakalayo, njalo kakukho into enjalo ukuthi amapolisa avota kwaye uphuma kusasa ukuthi amapolisa bevota, okuyindlela esitshengisa ukuthi kukhona okukhona, kukhona isandla esingemuva kwakhe esiyiso esiqinileyo esikhulu esilamandla esibangela ukuthi amapolisa la inevoti. Evotiswa ngubani? Umbuzo ofanele sizibuze wona. So ngokubona kwami, nxa umthethwandaba ungathi uyalalelisa indaba le, kungenzeka ukuthi umthethwandaba uvumelane lalabo abantu bemthwakazi Republic, lalabo abantu be-MDC Alliance, ukuthi ukukhonona kwabo leziloyiso zabo kungafezeka aluba iZimbabwe Electoral Commission ingayenza esingathi ngesilungu phecelezi yokuba independent ibe impartial, ngoba ngendlela okwenzakala ngayo langendlela eZimbabwe Electoral Commission ezama ngazo zonke izikhathi ukuthi chasise ukuthi udaba lwalumi njani lezenzo zayo, kusenza sisale sizibuza ukuthi imi kuluphi uhlangothi ingekabani, kukanti yena kumele ibe ngeye state ngeyesizwe ngekaZulu. Okukhona manje kungani imi lezani, yikho lapho okulenkinga khona. Bangaphumelela ngokuya emthethwandaba, umthethwandaba ungavumelana labo ukuthi okwenzakeleyo kubi, kulihlazo, njalo kumele kulungiswe, kuqondiswe ngendlela eqondileyo.
Kukhona na okungenziwa ngebanga esesikilo okungenza iZEC ithenjwe ngabantu ukuthi ngempela ingasethulela ukhetho olukhululekileyo?
Kunzima ukuthi sithi kukhona okungenziwa manje ngendlela iZimbabwe Electoral Commission eziphethe ngayo, langendlela esimi ngayo, langendlela esibukeka ngayo nguZulu wonke jikelele. Kodwa ma iZimbabwe Electoral Commission ingazama ukuthi izihlazisise kakuhle, izifuze, izame ukuthi ama-political parties wonke ilalele izikhalazo zawo, ikhulumisane lawo, ingabi yinhlanganiso ezithole engani ibonakala engeyezano. Kungenzeka ukuthi abantu baqalise ukuyithemba, kodwa eqinisweni indlela ekhona ukuthi lo onguye oyiholayo uJustice Chikumba kungani usengumuntu okhangeleka ngabantu bonke bethi ukhohlakele, ongumuntu wezanu, indlela aziphatha ngayo ngesilungu kuthiwa upartial, aziphathe ngendlela ehloniphisayo engamenza abantu bathi umele izifiso leziloyiso zikaZulu wonke ngoba engu-chairperson weZimbabwe Electoral Commission.
Udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe. Isindlova sezanu PF esihwatshe umpopo sawuqhunsa emphakathini ngesonto simiswe emthethwandaba izolo. Sisetheswa icala lokwephula umthetho we-Firearms Act. UTrevor John Kudenga ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa imali yesibambiso i-$50. Uzaphindela njalo emthethwandaba mhlaka 27. UKudenga ubanjiswe yividiyo ebigcwele enkundleni zokuxhumana emtshengise ebhema njalo ekhanya edakiwe ngesikhathi edubula lumbhobho elabanye ababemtshotshozela besithi nyika tatora, okutsho ukuthi sesithethe ilizwe ngesiNdebele. Wayeqoke isikipa esilomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Inengi lasola kakhulu isehlakalo lesi. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Diva Dube.
ukubotshwa kuka Trevor Kudenga ngibona ngathi kube into enhle kakhulu njalo kube isifundo esizakwenza ukuthi labanye abakade becabanga noma kade besafisa ukuthi bayenze into efana lena liyana babekwazi ukuthi iZimbabwe ilizwe elilomthetho iZimbabwe ilizwe elilandela imithetho yayo iloba nje noma ukuthi iZimbabwe ilizwe elisakhangelene lobunzima kwezepolitiki njalo noma kwezomnotho abantu futhi nxa bethenga impopo noma bephiwa impopo futhi babekwazi ukuthi sikhona umthetho sekela lapha ku Firearm Act ku 10.09 iyachasisa kuhle konke indlela umuntu futhi aziphathe ngayo nxa ulombopo noma ungabe ulipolisa noma ungabe ungumuntu onjalo umthetho lwana ngumthetho futhi ulandelwe nguye wonke umuntu oyabe ukuthi uphethe isikhali esanezakhe esingumbopo lapha ngibona ngathi into eyenzwe ngujudge lapha u Milton Serena wenze into enhle kakhulu kufanele ukuthi ngempela umuntu ajeziswe ukwenzela ukuthi kutshengisele ukuthi sobala ukuthi noma ungabe ugqoke isikipa esiyigreen esapota umlangakwa noma ungabe ugqoke isikipa esibomvu esapota uchamisa noma ugqoke isikipa skipa kufanele ukuthi umthetho welizwe kufanele ukuthi kukwazakale ukuthi asomthetho osekela ibandla umthetho welizwe ngowelizwe as abantu beZimbabwe not ukuthi kuthiwa ilizwe leZimbabwe aso ZANU PF ilizwe leZimbabwe aso MDC ilizwe leZimbabwe lingabantu yikho ukuthiwa amapolisa lomthetho usebenza ngaphansi kwelizwe leZimbabwe so kufanele ukuthi kuhambe ngendlela eqondileyo abantu bayenelise ukuthi bagwemeke ekwenzeni izinto ezingalunganga elizweni lakithi so ngibona ngathi lokhu kuzabe sifunde esihle kakhulu ukuthi kungaphinde kwenzakala njalo ezinye izinto ezinjalo njalo abantu abanye bazakubonela khona ukuthi nxa uye watholakala uphethe umbopho elizweni leZimbabwe kuba yinto ipunishment yakho kuba yinto ebuhlungu kakhulu
Ukubotshwa kwesidlova lesidube ubona kusenqabela na ezinye izikliwe ekuphathekeni kunhlelo zokwethusela abantu la kudlakela
Ukubotshwa kwakhe babunkomo kuyinto enhle kakhulu njengoba ngingakhuluma phambilini ukuthi kuzoba isifundo kubo bonke labo kade befisa ukuthi bakwenze noma abasehlelweni lokuthi bakwenze izinto ezifana lezo ngoba siyazi ukuthi nxa kuye kwathi kwatholakala omunye umuntu oqala noma owesibili esenza into embi kungasatholakala ukuthi uthole isijeziso esiqondileyo basuke balandela abantu ngobuningi ngoba besazi ukuthi hayi abagqize iqhakala kodwa ke mina engikuthisayo ngokuthi abantu akuqhutshekwe kusenziwa indlela abantu beZimbabwe bephila ngendlela ababevele bephila ngayo ngoba lokho kuza kwenza ukuthi iZimbabwe iqhubeke ililizwe eliphephileyo
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu Intonaniso zabokholo lwesiKristu zizatshengisela kobulawayo namuhla zikhuthaza ukuthula ngesikhathi sokhetho. Inhlanganiso lezi zigoqela iChristian Alliance, iZimbabwe Council of Churches, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe lezinye. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeChristian Alliance, umnumzana uSeni Sibanda.
Namhlanje sizabe sihamba okokuqala edolobheni lakobulawayo sitshengisela njalo simemezela ukuba sikhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo sikhuthaza amabandla wonke azabe khankasa ukuthi bekwenze lokhu ngokuthula bekwenze njalo bengathethisani bekwenze njalo bengahlokozi ukuthi kube lodlakela esigabeni sethu thina njengamabandla edolobho lakobulawayo lesigabeni sangapha esemathebeleland siyakhuthaza kakhulu ukuthi bonke laba abakhankasayo babuye babe yingxenye yokuhamba kwethu esiza kwenza namhlanje sizabe siqalisa ngo-12 o'clock eLarch City Hall kukhaphaki lapho kumakhona izimota sizahamba ke singumdwendwe sifuna ukudlula phambi kwesithombe sikaJoshua Nkomo size siyefika ebandleni leMethodist Church ekuMain Street lapho esizafika khona senze inkonzo emfitshane ababishops ethu azakwanisa ukuthi akhokhele labo abakhokhela amabandla ombangazwe abazabe bephakathi kokhetho ukuba bavume njalo bazinikele ukuthi bazayenza izinto zabo ngokuthula kungabi lokudlwangudlwangu kungabi lokulwisana
Kuyini kahle kahle okwenzela qoqa ukutshengisela lokho kulodlakela kumbe ukwethuselwa kwabantu ebelikubonile na
Siqoqela oluhlelo ngenxa ukuthi sinanzelela ukuthi Kuke kwaba khona udlakelo olwenzakeleyo laphana eWhite City Stadium, njalo sike sabona kutsiba khona ukutshengisela ade kusenzakala edolobheni lalapha koBulawayo. Lokhu kusenze thina njengamabandla sananzelela ukuthi engxenye kuyadingakala ukuthi siqoqe uhlelo lolu ukwenzela ukuthi kumemezeleke ebantwini bonke ukuthi bantu loba sibona ngendlela ezehlukeneyo, njalo sikhetha amabandla ehlukeneyo, kodwa kumele sazi ukuba singabomakhelwane, siyaphilisana, akumelanga ukuthi sihlukuluzane. Njalo enye into eqakathekileyo sinanzeleleyo ukuthi uZulu wakoBulawayo ngabantu abathuleyo, ngabantu abangafuni ukudlwangudlwangu, ngakho kukahle ukuthi akhokhele phambili.
UZulu nje jikelele uvunyelwe yini ukuphatheka ekutshengiseleni lokho?
Thina sinxusa wonke umuntu lapha eZimbabwe, wonke umuntu okoBulawayo. Siyabe silenhlanganiso ezizimele zodwa, siyabe silenhlanganiso ezivela kuma-political parties, siyabe silenhlanganiso omama bama-church, ama-youth. Wonke umuntu siyamnxusa ukuba abe yingxenye yalolu hlelo. Njalo thina sithi kuwonke umuntu okhona lapha koBulawayo, ikakhulu izisebenzi ezizabe zikhona, ngoba kabe kuyisikhathi sokudla ukuba lingeza lizokuba lathi, libhode lathi, libuyele emsebenzini, selitshengisela ukuthi lani likhankasela ukuthula.
Umnumzana uSiyeni Sibanda, ngumqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance. Intatheli zindaba elodumo umnumzana Mduduzi Mathuthu sesungule inkundla yobulembu be-intanethi entsha ethula izindaba ezigoqela ezombusazwe, ezenotho lawo wonke umkhakha wezindaba ezikhangelane lokwenzakala eZimbabwe. Iwebsayithi le itholakala kukheli ethi www.zimlive.com. UMathuthu waziwa kakhulu ngobuciko bakhe kweze intanethi kanye lokwembula izindaba ezifihlakeleyo. UMathuthu uchasisele iStudio 7 ngokumenze wasungula iwebsayithi le.
Sengisebenze kakhulu emanyuzipepheni and amanyuzipepha yempilo yami. Yona kuba yintatheli nje lokunika abantu izindaba, into nje esegazini. So ngahlala phansi sengishiya iimpapers, ngase ngibona ukuthi kule gebhu ngesilungu ama-website amaningi akhona abantu abathembi kangako kule zinto eziningi ezibhodayo kulezi nsuku ezihanjiswa ngabo-WhatsApp line sigcine zikulawa ama-website and abantu abasakwazi ukuthi iqiniso eliphi. So into engiyibonileyo ukuthi kufuneka i-website ezathenjwa ngabantu, ezatshela abantu iqiniso ingela kwesaba. And kholelwa ukuthi khonoko esesikwenzile izimlive.com lesiyenzileyo izenze njalo.
Wasungula i-website yenewzimbabwe.com eyayithandwa kakhulu ngabantu abaningi, wasuka wasusiya kuphephandaba likahulumende Electronicle, lapho njengomhleli ongenelisi ukukhipha zonke izindaba owawungathanda ukuzikhipha ngoba liphephandaba likahulumende. Njengoba usule zimlive.com, uZulu engakhangelela indaba ezinjani?
Into enhle ngiyajabula ukuthi uqambe indaba ye-Chronicle. Ngasuka khona phana ngidijinyiswa abantu bakamnakagwa sifake enye i-headline eyayikhuluma nge-Gugraund. So uqinisile ma kuthi akuchiphanga ngale ngoba khona ongakwenza kukhona ngekukwena. But izimlive.com izobe izimele yodwa, asithathanga mali yomuntu, asila mali yomuntu omnyama yokhiwa ye-organization, imali yami esiphume esikhwameni sami. And I'm just pray, ngiyakhuleka ukuthi abantu bayisekele lento ukwenzela ukuthi ikhule kanjalo, ngoba it has taken a lot of sikhathi sami, imali, it has cost me relationships and stuff, but I hope ukuthi abantu uma beyibona bazoyijabulela, bazoyibona ukuthi hayi iyathukile and ikhuluma iqiniso lenjengoba.
Ukhokhela ngodaba lwebhomba le-White City elabulala abantu ababili, kuyini okutsha osukutholile ngalolo daba?
Indaba ye-White City iyakataza ngokuncane kwakhona lokho kubonayo manje, yinzwisa kukhona okunye okuza kwethusa okuza ngendaba yebomba le White City. But esesikutholile kwamanje esikufakileyo ebulenjini ukuthi ibomba le White City grenade lena elasetyenziswa White City lenziwe Russia. Ama grenades la asetyenziswa ngaba yi-army asetyenziswa libutho leZimbabwe. So kusho ukuthi igrenade leli lasetyenziswa la kucatshangelwa ukuthi lavela khona. Amapolisa wona yala magrenade because kwathi kuqala laphana kusande ukuduka ibhomba lele wayesithi mhla ka 23 June kwakuvele ilizwi lokuthi abevuthi bacabanga ukuthi amapolisa legrenade lanze livele lapho kugcina khona izikhali zamapolisa kanti ke hayi amapolisa asela magrenade ezikhalini zawo. So isikhali lezi khanya kakhulukazi savela kakhulu khona ebuthweni. So yindaba ekhona kodwa kukhona okunye abantu abangakakutshelwa ngendaba yebhombo le wayesithi uyananzelela nje ukuthi kuthule zwi kuthule cwaka akanakula nto yakuyenzakala but kukhulu okunye abantu abangakutshelwanga ezizathi singalitshela khona mbonani ababili abathathu bazokwethuka.
Umnumzana Mduduzi Mathuthu, intathela izindaba edumileyo njalo ungumhleli wewebsite entsha izimlife.com. Ngufezela Inhlanhla Mathuthu. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane zitshengisele eLondon izolo zisola ukuvalelwa lokubuyiselwa eZimbabwe kwalabo abancitshwe amaphepha okuphephela kulelo lizwe. UEzra Chisaspanda uyalandisa.
Bekunamalunga amabandla ezombuzazwe atshiyeneyo abenhlanganiso ezibona ngamalungelo oluntu lozulu jikelele bethwele imibhalo etshiyeneyo esola uhulumende kankosikazi Theresa May besithi usebenzisana lomeli weZimbabwe eBhilithane ukuthi abisele abantu ekhaya. Basuke edalela ephalamende eBhilithane behlabela belubhekise emahofisini kankosikazi May. Umnumzana Phanyika Karimazondo ngomunye walabo abaqoqe lokhu kutshengisela.
Namhla sikwanisile ukuyenza idemonstration yethu lokuhamba kuPrime Minister's Office ku-10 Downing Street sayebapha ipetition yethu sicela ukuthi bangabuyiseli abantu eZimbabwe.
Omunye wacela ukuphephela wancitshwa amaphepha unkosazana Magadlin Moyo oyisitabane.
Mina ngafika kuleli ilizwe ngoba ngithandana lomuntu wesifazana ofana lami ngiyilesbian. So angeke ngibuyele ngoba indlela engaphathwa ngayo ngisekhaya bemphila impilo yokufihla yokucatsha noma yini engiyenza ngisesaba ngoba abantu bengibabona bechaya phambi kwami. Sizaphila yiphi impilo lana esiyiphilayo kwi-Afrika? Siyaqabuzana emgwaqweni siyahaga siyenza yonke into esiyifuna.
Omunye ovalelwe detention center osinde ekubiselweni ekhaya ngu-Big Boy Sibanda.
Afike ngo-2001 bayala i-asylum yami yokuqala and then ngafaka i-fresh claim ngo-2010 bayala and then so mphume last Wednesday bemvalelwe for 6 months ngisele ngiyiwena and then bafungibizela ngiqalisa ngayo.
Unkosazana Debra Ncube laye watshelwa ukuthi abuyele ekhaya yedwa kumbe bambambe ngamandla yena wasuka ebalekile.
Bengishadise ingafuni nje umuntu ababengishadise layo umuntu omdala ke ngangimbona njengomuntu ongobaba lowo muntu. So yikho ngagcina mbaleka ngizofuna usizo ngapha ngoba lapha ngilamalungelo ukuthi ngithandana lanobambane engimfunayo.
Abangelancwadi zokuhlala kule Bhrithani ngokusemthethweni abaningi abafohla eZimbabwe bebaleka udlakela kwezombusazwe oluvela kuZANU PF bada kula lutho seluguqukile ekhaya. Nanku leli bandla lilokhu lilo elibusayo. Kodwa isikhulumeni sikahulumende weBhilithane siyitshele iStudio 7 ukuthi kababuyele muva ngalolu daba njalo kungamanga ukuthi basebenzisana lesigodlo sommeli weZimbabwe kwele Bhilithane. Ngimele iStudio 7 igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Uhlandla labancintisa kukhetho namhla sixoxa lonkosazana Nomvulo Mguni yena odinga ukumela isigaba seBulawayo East edalela ephalamende eku-MDC kankosazana Thokozani Khuphe. Lo mnumzana bekezela Maduma oncintisa kukhetho lwamakhansila eGwanda eku-MDC kamnumzana Nelson Chamisa. Ababili laba kanye labalaleli beStudio 7 baxoxa loGibbs Dube umguni kunguye osungula lingxoxo.
Ikhulele khona after independence. So indawo yami ebengiyazi inhle kakhulu enhle sengithi ngiyayikhangela khathi singabona ngani hayi isingamawoba. Ayila clinic especially u-Ward 4. kule factory eyokwenza izina ngangikhangele ungana abasebenzi sebanciphiswa bese kuphinda kusiba le university inasti ekade yaqalisa ukwakhiwa kodwa lanamhla lokhu esingakaphuthi ukwakhiwa kwakho sokutho ukuthi kukhona eminye imithetho engafakwa ngokuhle emele ifakwe kuhle eza encourage ukuthi i-development iye phambili.
Sibakhayela inasti ungakubamba njani koke?
Engikubonayo ukuthi thina njengoba kumele ngibe ngo-member of parliament bengicabanga ukuthi nxa besingaphusha okuthiwa ngama-provincial economy ukwenzela ukuthi abantu bendaweni yena leyi ama-resources abuyayo le-bhajethi bathi bayamukele bona bazisebenzele ngendlela ababona ifanele ukuthi ithuthukise isigaba sabo and khonokho mbonani kuzalethwa ngayo yena le devolution inga-implementwa.
Singathi lawo ugijima nge-devolution khonapho?
Ngibona ngani yiyo kuphela indlela enganceda ngoba yiyo engancedisa ukuthi ku-implementwe ama-provincial economy zona lawo.
Ye, ngicela ukuthi ubambe khonapho-ke Nkosazana Mguni. Sithathe ubaba ubekezela Maduma. Umaduma ukhona ngale-ke kwele-Gwanda. Uzama ukuthi abe ngukansela ku-ward 10. Baba Maduma, ungawutshona njani?
Ngiyatshona Dube, litshona njani?
Hayi, sitshone vijana, akuzibike ebantwini.
U-MDC Alliance ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Ngistenda ku-council. Okuningi sebantu sebekuzwile imessage ebuya loChamisa e-new governance order yeZimbabwe ukuzama ukuvuselela ukubuswa kwelizwe lethu. So sikuthethe lathi sathi nongcono siyekuqalisela phansi at local authority level silungisa ama-council ethu ngoba yikho lapho i-governance eqala khona and yikho lapho ilizwe belahleka khona yikho lapho into eziningi ezivele ziqala ukufa khona ku-basic service delivery ephansi ebantwini izinto esifuna ukuzilungisa zena lezi singakhuluma nge-devolution ekhulunywa ngusisi uMguni sikhulume ngakho konke kodwa as long phansi ebantwini ngapha ku-local authority level kungafikwanga kwalungiswa akulala utholuza hamba so yikho mina ngikhetha ukuthi no kulokho akhona sibula ama-chance ukuthi ngxenye umuntu angaba ku-MP kumbaye ku-senate kumbaye kodwa thi no ngothi siqale silungise phansi si-empower abantu bakithi kusukisela phansi lathi sizibone ukuthi sithethe waphi ama-spaces siwabambe kwenzela ukuthi ilizwe lithi lidevelopha lisiya phambili silibambe ndawonye.
Kwathi ukuqalisa konke lokhu sizwa kuthiwa engazani uMaduma angekamela i-MDC ekajamise eGwanda khona la kulungisa yini konke khonokho?
Iye into ezalungiswayo futhi ukuthi abantu basuka bengazwisisi kwesinye isikhathi ukuthi ezinye izinto zihamba njani kodwa hhayi sakulungisa. Abantu behluleka abanye not bonke abantu behluleka uku-understand i-spirit sokuthi nxa sikhuluma nge-alliance besikhuluma ngani ukubambisana kwamabandla ahlukeneyo amaningi. So abantu besuke eHarare beyenza ama-decisions eHarare bengazange baconsulte okuground ukuthi abantu abangasimela njengesigaba yibaphi bese besenza ama-decisions beseHarare befike beze ibeka abantu ebantwini ngokufuna kwabo bona beseHarare. So into esayikhangelayo singabantu beGwanda sathi no hayi angeke sikwenze kube njalo sahlala phansi sahlela kuhle ama-candidates ethu njenge-alliance eGwanda ukuthi siwabeke kuhle ukwenzela ukuthi simelane kuhle labantu beGwanda nge-decision yabantu beGwanda hayi ukuthi kubuye kusuka phezulu kuze setshenziswa phansi nga yena le devolution ekhulunywayo.
Wathi sithathe-ke umlaleli ngizokutoka lapha sile umnumzana uMichael Mthabiswana.
Kubantu abalingisayo thina masikhanyele intsha yanamhlanje mina le ngikhanyele kakhulu ku-alliance ye-MDCT ngoba sesikhanyelele nje i-new blood ethe sikukhanyela sikhanyela asakhanyele ukuthi sibani kunjani kodwa sikhanyele ukuthi sike sibe notshintsho sibone ukuthi kanti singaphila kanjani.
So utshintsho olufisayo yiluphi?
Utshintsho esesilufisayo thina njengoba sibe silomongameli omgazi u-former president sabona wehluleka kwanjena umnankazi waku-7 months zona lezi lathi sesikhanyele ukuthi engaba lo tshintsho kodwa into ezilokho siba nzima. So into esingasayifuni yibizwe elithi ZANU-PF. I think ngasalifuni ukuthi libe khona eZimbabwe. That's a revolution party esingasayifuni.
Sesilomunye ubaba lapha ecingweni.
Khuluma noMilton. Ngiye ngafika ekhaya njengamanje ngiseGoli kodwa ekhaya njengafika ijini wonke uphele ngisekhaya. Into engiyibonileyo mina ekhaya isimo esekhaya kumanje ma ngabe ubheka emuva singono maqonda singathi maqonda ngezame zelami ngesijalula ubona. Hhayi angizange ngakubona lokhuyana sengizika ngisalile impela ekhaya laphana angizange ngabona lutho. Sengithi-ke maqondana nokushintsha kwezinto besinaso isifiso mpela sokuthi ngoba ngizokhuluma abantu MCC lapho. Isifiso esinaso ukuthi ke sibone utshintsho lusenzeka ngoba sekukudala silisenzisa utshintsho. Kwasekuqaleni ngithole ukuthi uma kukhampeni kuyakhulunywa kuyakhulunywa, kodwa uma ngabe abantu sebevotele sigcine singasababoni futhi ukuthi kathi manje bayenzani bashonephi.
Abancintisayo labalaleli beStudio 7 bexoxa ecingweni loGibbs Dube. Thwakazi. Kwanele ziphelela khonapha ezekusani, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past 7. Olivalelisayo, nguntungamili Nkomo, litshone kuhle.